engukhangeleleyo emhlanganweni weCOP 29 yikuthi abakhokheli beAfrika bake bame into yokuba ngama cry babies behamba besebenzisa imhlangano leyi ukuyakhala ngeclimate change sengathi bazama ukucela uncedo lokudinga usizo. Abakhokheli beAfrika gakabe behlangane baye kunegotiate as one block njalo baye khuluma into eyodwa njengeAfrika bame ngalizwi linye bamele into enye. Yinto eqhakatheke kakhulu njalo ngikhangelela ukuthi abakhokheli beAfrika bake basibekele ukuthi bathini bona bakhangelela ukuthi kwenziweni ngendaba yama displacement la adalwa yiclimate change ngoba siyananzelela ukuthi ukuguquka komkhathi kumbe indaba yeclimate change ama floods aya displace abantu abaningi kakhulu eAfrika kuphinde ukuthi lendlala futhi layo idala ama internal displacements amaningi kakhulu eAfrika. Ngikhangelela ukuthi ngizwe ilizwi labakhokheli beAfrika liraiza kakhulu ngalindaba lenki kakhulu nxa sikhangele indaba yecompensation yabantu abadisplaced yiclimate change. Kuthi for okwesibili ngikhangelela ukuthi ngizwe ukuthi bathina abakhokheli beAfrika ngale mining abayivumelayo edisplace abantu bemina ama minerals angasinika i-alternative source of energy engaso coal. Njalo futhi bathini nge-displacement edalwa ngama hydro dam projects esiwabona edisplace abantu ezwakazini lonke le-Africa ngoba i-clean energy e-Africa ibuye yadala ukungcola kokudisplace kwabantu. Ngikhangelela ukuzwa ilizwi lamakhokheli be-Africa liphuma obala ngento ezinjalo.
Umhlangano we-G20 siyabona ukuthi ungenwe la iziphathamandla ze-Africa eze-African Union. Kuqakatheke kanganani lokho?
Sidiskathi imibuthano enje kumbe ngithi inhlanganiso ezinje ezikhanyelelwe izinto ezi-affecta umhlaba wonke zibunjwa zisenza njalo futhi zisenza izinqumo i-Africa ingekho idiskaswa i-Africa yona ingelalizwi elifakayo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi i-Africa imeme mbibe khona ekwenziweni kwalezi zinqumo. Kodwa akumelanga kube yikuba khona kuphela kusiba ornamental kumbe kuyikudecorator kuthikha amabox ukuthi kuthiwe i-Africa la ibe khona. Sifuna kumele kube khona ilizwi le-Africa hatshi kuphela i-numbers zabantu be-Africa. Mbona ingani yinto eqakathekele kakhulu ukuthi ilizwi le-Africa lithini, injongo ye-Africa kuyini, i-position ye-Africa ithini ngalezi zinto. Yiyo into eqakatheke kulezo zonke izinto ekubeni khona kwe-Africa. Asifuni kuba khona kuphela ukuze abantu bathole ukuyashopa lokuthi bake bavakatshe benze i-development tourism, kodwa sifuna abantu abazahamba bayesimela bakhulume i-position ye-Africa qobo lwayo, njalo futhi babe strong kuma-negotiations bangafiki ngale sebeqala ukuncenga besenza umncengazwe kodwa bayelwela i-position ye-Africa, bayelwela inzuzo ye-Africa, bayelwela amalungelo e-Africa enhlanganisweni lezi.